Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we studio 7 wolosibili mhlazi ku 28 mpandula 2021 u Chris Gande endabeni zethu lamhlanje sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazo ikakhulu ibandla lezano PF phambilini kokhetho oluzayo
kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ilizwe liyaba nenguquko
umanisipala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibhajethi ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus
so ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku WhatsApp ma platforms ahlukeneyo aku virtual amanye njalo lo sizayenza in person sinazelela inamba le ekhulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele
izisebenzi zenkampani ye-Monarch Steel kobulawayo ezamiswa umsebenzi lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha
kwakuthiwe i-Monarch ibhadale abazali laba imali engange 63,000 dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla lezano PF phambilini kokhetho oluzayo ibandla leli belilokhetho lwezigaba ama district elizweni jikelele lapho okuthiwa kuqhamuke udlakela kwezinye indawo iphephandaba leNewsday lithi sokuvele emgceke ukuthi kulamaqhuku amabili kubandla lezano PF elinye lisekela umongameli Emmerson Mnangagwa kuthi ngakwelinye icele kube lelisekela umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumabandla aphikisayo lokho kungani akuqokozeli kangako ngenxa yobhubhanelwe COVID-19 oluvimba imihlangano yamarali eyandise ukuba isibambile ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga nje kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda owake wamela ibhinga edale lephalamende engowebandla le-MDC Alliance ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda
siyabonga ngalokho okwenzakala edale okwenza ukuthi u-Vice President we-MDC Alliance ubaba uTendai Biti ebuyele ephalamende labanye bakhe we hope i-member ye-Politburo engubaba u-Advocate Jacob Mdenda uzakwenza okukhulunywa ngamadale ngoba amadale akhulume okusobala ukuthi akungeke kwaba lenyoni ehamba iye kwakha isidleke isakhela enye ukuthi ibuye izokhipha amaqanda ayo lakho konke ngabe ikubuthelele ngaphakathina kwaleso sidleke ngoba yikho esikubonileyo kusenzakala kodwa siyakwazi njalo ukuthi emadale sisese lendaba zethu ezilokhu zikhona ukuhambe i-Supreme Court judgment liyana yenzakala ngalowana umnyaka yathi yini sokufuza ukuthi kube labanye abantu abasuka kwamanye amabandla bezoxotsha abanye abasebandleni labo kusemthethweni yini yikho kwathiwe i-Supreme Court yini leyo mbuzo ilokhu ikhona kayikaphendulwa yikho okwenzakalayo kodwa iqiniso elikhona ngelokuthi abantu bezimbabwe bayavumelana ukuthi ukhetho lungenzakala kuhle abakhethileyo bekhetha abamkhethileyo abe nguye ongena esikhundleni ngeni ilizwe liyaba lenguquko wonke umuntu sefuna inguquko yikho okwenzakala yakhathesi eZimbabwe ngaphakathi kwepolitiki thina njenge MDC Alliance ekhokhelelwa ngubaba uChamisa mbona ngani sesiqine ukwedlula akade siyikho khona izulu namhlanje mbona sesiqine kakhulu ukuthi ungangena noma ngapi bona ngani phakathina kwabantu abalithumi uzathola ukuthi abayi 8 out of 10 uzabathola ukuthi bavumelana ukuthi izinto eZimbabwe kazibanga kuhle ababona okuthiyeneyo balutshwana khona lokho yikho esesihamba lakho ngoba sifuna ukulungisa leli lizwe ukwenzela ukuthi konke okuphuma ngaphakathi kwaleli lizwe akulandaba ukuthi ithimba yetsholotsho akulandaba ukuthi izinyamazana zewa nge-National Park akulandaba ukuthi lilitshe lemtoko okuphuma phansi komhlabathi lo kakubuye ebantwini kungadliwa ngabalutshwana lokho ngalokho siyavumelana njengabantu beZimbabwe
abanye bathi kulakho ukuba lohulumende womanyano phakathi kwebandla leZANU PF lele MDCT ukubona kuliqiniso yini nxa ukukhangele wena
ngikuthatha kuyikuthi kuyafana lokuthi khona uthi wena iZANU PF izamanyana leZANU PF akusoze kwenzakala lokho okuya kwenzakala nami okwakuqala bakhona phakathi na kweZANU PF abayifaction phakathi na kweZANU PF abangavumelani lendlela izinto ezihamba ngayo kathesi lokho ngokwakuqala so iZANU yona ngokwayo kayimanyananga so ukuthi emanyana lokuyiZANU nywana lokhu okuncane okubunjwe ngenye faction ambona ukuthi mina bazavumelana la mbona ngani uzayehlula ngoba iZANU leZANU ayengeke yamanyana yona iZANU enkulu ingazange vele ibe lokumanyana phakathi nakwayo ngiyabona uyakubona okwenzakala eMtare okwenzakala eBindura okwenzakala eGokwe kwenzakala indawo yonke lapho kungani khona iZANU yikho ekhokhelela khona kumbe lapho ebusa khona uzathola ukuthi akula kuzwisisana ngaphakathi nakwayo iZANU ngokwayo Now lokhu okuyinto kwabo abakulungisayo kwabo Monzora nabo bani bani abanye othi ngabaqamba amabizo because bagcina sebenthethisa kwelinye ilanga ngabazwanga but bonke bona labana ngobuningi babo abangeke baba lesivumelwano sokwenza uhulumende womanyano ngoba uyabe ngaso uhulumende wemanyano uyabe lokhu enguhulumende lowana oka 2018 ongela amareserve
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo wake wamela ibhinga esigabeni seMathebeleland North edalela iParliamente engowebandla le-MDC Alliance. Umanispala wakobulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe i-budget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Phansi komthetho wezabelo kumele uZulu aphe imbono yakhe kungakahlelwa i-budget yomnyaka. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Moses Mpala uthi ukhangelele ukuba kuhluzwe indaba zokutholakala kwemali yokuthuthukisa imisebenzi ethile enjengokutholakala kwamanzi lokunye.
Eish, ya lapho mina ngikubona kwami i-budget enkulu kumele ingene esibhedlela. Ngibona ngani emaklinikhi kulapho kulohlupho khona. Emanzini lakho athi iyadingakala futhi imali.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi sebeqalile uhlelo lwabo lolu.
Siyananzelela ukuthi njengedolobho uma umnyaka uphela siyalungiselela i-budget yomnyaka obuyayo. Ekuqaleni siqala siphe i-review of i-performance yedolobho. Siqeda lapho bese sicocisana lezakhamizi futhi besiphe ama-priorities bese sikhuluma njalo ngokuthi umnyaka obuyayo sifuna ukuthi senzeni. Okwakathesi sesilungiselele ukukhuluma lokuxoxa lezakhamizi. Sinanzelele ukuthi sisesikhathini se-COVID lapha ufanele sinanzelele khona ukuthi asimemekethisi i-COVID edolobheni. So ama-meetings amaningi amanye azayenzwa ku-WhatsApp kuma-platforms ahlukeneyo aku-virtual. Amanye njalo sizayenza in person. Sinanzelela inamba le khulunywayo nguhulumende ukuthi sinanzelele.
UNkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ethi unxusa abantu ukuba baphatheke kuzo zonke inkundla zebulenjini baphanyeke imibono yabo.
So sesiqalile siyanxusa abantu abahlala kokulawayo izakhamizi zakokulawayo ama-stakeholders ukuthi abuye exoxisane le-council axoxisana le-council ukuthi ezwe ukuthi i-council ibisenzani khona sizaba lokuzwisisana ukuthi kuyini esifisa ukuthi kwenzakale edolobheni. Qakathekile ukuthi sibe le-budget esivumelana khona sibe le-budget eyaziwa ngumuntu wonke. So siyanxusa izakhamizi nama-stakeholders to join these meetings.
Umsekeni lingameya wedolobho leli uKhansila Mlandu Ncube uthi njengekhansili bayezwa insolo abalazo ngalezi nkundla zebulenjini ngokunjalo bayazilungisisa inkinga ezikhona.
Sicela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi siphatheke kulolu hlelo, sizwile indaba zabo zokuthi hayi ngani kabaphatheki ngodaba lokuthi si-consultane ebulenjini. Ngakho-ke njengezithunywa zabo sisakucubungula lokho, sibone lokuthi how safe can it be. Siyazithembisa izakhamizi ukubana hhayi sizakhangela izikhalazo zabo, njalo sicela ukuthi hayi kabalungele ukuthi lolu daba luqhubekele phambili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi ngomnyaka odluleyo basebenzise inkundla zinye zebulenjini ukuthapha imibono kaZulu ngebhajethi ka-2021, konke kwahamba kuhle. Ngakho-ke lo nyaka babone kufanele ukuzisebenzisa njalo bekhangelele ukuba uZulu uzaphatheka ngobunengi. Ngakwelinye iqele uZulu uyazisola inkundla zebulenjini ukuba aziyi kuthapha kuhle imibono yazo, kodwa uyamukela ukuba akula ngenye indlela ngaphandle kokuphatheka kuhlelo lwebhajethi ka-2022 ekhangelele inguquko langendlela zokubuthanisa imali yokuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ekhansili, imigwaqo lokutholakala kwamanzi ahlanzekileyo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yeMonarch Steel ezifika phose amachumi amahlanu koBulawayo ezamiswa umsebenzi, lokhu zingakaphiwa imfanelo yazo ngemva kweminyaka eyisithupha. Lolu daba soluphedwe inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso uMnumzana Owen Mthobi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Zithe sezikhishiwe kwakumele kube package, retrenchment package abazitholayo, kodwa inkampani ayisazange yenza ngendlela okumele yenze ngakhona, yathula kayisahambisanga ama-retrenchment package yabantu abazali laba ababesebenza eMonarch Steel. Ngoba laba bazali babesebenze eMonarch Steel ubune abanye owaseva isikhathi eside, wasebenza isikhathi eside ule 41 years. Usetshonile ke lowo muntu njalo sokusela abantwa bakhe, yiwasebelwela le imali ngokwamanje. So engemnanzeleleyo ole minyaka emncane ngingathi ule 25 years. Wayele waba le 25 years esebenza eMonarch.
Ngeyiphi imizamo eseliyenzile ukuthi lilungisise lolu daba?
Lwathathelwa amanyathelo kwaba lamanye ababengamalunga e-union yezimthawu ababuya ukuzocela usizo abadala, bacela useceleni kwabo usizo. Kwaba labanye ababe ngamalunga enye i-union abathineyo sebeceleke usizo laphayana kuma-union lawa. Ikhampani uMonarch Steel wasehamba e-NEC, yase wasehamba e-Labour Court. Bonke laba bantu from kusukela e-NEC kusiye e-Labour Court kwakuthiwe iMonarch ibhadale abazali laba imali engange $63,000. Owayengu-HR ngaleso sikhathi, ongu-HR weMonarch engu-Obvious Sibanda, ongu-HR we-Tracker Products engu-Mangena Bekezela Mangena. Okwenzakalayo ukuthi u-HR weMonarch Steel ongu-Obvious Sibanda, ongu-Mr. Obvious Sibanda, wasevuma ukuthi uzabhadala imali yabazali. Kwasekusenzeka-ke ukuthi kwasekubuya lowu uMangena onguye engathi senior HR ngoba engu HR we Tracker Products, wasesithela no cha ayenzewa leyo ndaba ngoba uMonarch Steel engumntwana we Tracker Products. So uMonarch Steel is not a legal entity, akawopheki ngoba libopha umntwana kodwa umnini muzi nguye kumele ulecala. So bathi bona mele siphuphe umnini muzi hayi umntwana. yikho okwenza leli cala laba lohlupho ngoba kwasekubuye i Supreme Court judgment eyayenziwe eyayisivela khona le Supreme Court ihanjiswe yile union ineu le Supreme Court judgment yayisithi no Monarch still ayingeke ibotshiswe ngoba ingumntwana kumele kubotshiswe umnini muzo ongu-tracker products so lolu daba yiwo amanyathelo ayesethethwe already kulawa manyathelo-ke amanye asethethwe kusalokhu sisalokhu esisazama ukuthi sihlalisane phansi labo abemonaki sibone ukuthi yiphi indlela esingahluza sibonisane ngayo ukuthi abazali laba bakhokhelwe imali zabo.
Umnumzana Owen Mthobi Moyo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eyeZCTU ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. I-Studio 7 ayenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zenkampani yeMonarch Steel.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi oJikeja sebedala umonakalo omkhulu begebha indawana yonke emalokishini ahlala abalutshwana abakobulawayo afana leMahajula emhlangeni leKhilani. Izakhamizi zeMahajula zithi oJikeja laba sebesemba emsamo kanye wemizi yabo. Iphephandaba lobulembu elesite lithi umnini webhawa elithiwa Push Power umnumzana Prince Moyo nezisebenzi zakhe ezimbili ubusisiwe Moyo lo Michelle Masuku batholakale belecala lokwephula imigoqo ye-COVID-19 ngokuvula ibhawa bahlawuliswa imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amabili i-$20,000. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Linjani linjani balaleli beStudio 7 labasakazi beStudio 7 lifisela impilo enhle evelela kusomandla. Bakithi mina ngiya kuSibangilizwe, Sibangilizwe, Sibangilizwe, Qabuko Nkomo, siyakudinga sikhulule lomqondisi, lomqondisi bantu sikhulule nini, ngabe kuyenzakala, ngabe kuya ngami, ngabe Sibangilizwe lomqondisi liyabambana libe ndawonye libe into yinye, libambane libe ndawonye bakithi libe into yinye enxenye lingasikhipha eGibhite njengabantwana bako-Israyeli uNkulunkulu wabakhipha eGibhite wabafaka eKhenani. Lathi sibe lethemba lokubona uNkulunkulu uzosikhipha eGibhite ngoba amakhosi siyakwazi ukubona ahlelwa nguye uJehova. Asithandazeneni bantu benkosi, asithandazeneni bantu bakithi siphume kuleyo Gibhite siphakathi kwayo. Sikhuleke nini sibili uNkulunkulu uzaze sizwele. Sikhuluma nje siyalidinga thina singaphetsholotsho, siyalidinga siyalidinga. Asiliboni konke okwenzakalayo ukuthiwa kuyabhalisa ukuvota, asikuboni thina konke khona lokho kodwa sikhona lapha nje etsholotsho izinto eziningi-ningi ezikhulunywayo khonapha esizizwayo emsakazweni asikaziboni ngamehlo. Ngitsho ubona ama-campaigning la enziwayo, sibona ama-campaigning ayezana yiwe siwabonayo kuphela kodwa okuningi vele ayi lokhu bakithi singakaboni lutho. Lathi siyalidinga ukuthi libuye endaweni esihlala kizo.
Ye ngibungelele, ngibingelele ku-Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7 kubasakazi bonke abathandekayo okhulumayo kuyitholela kwangoba Mhlwazi elikhuluma lisetsholotho, likhuluma lisetsholotho endaweni yasebhubhude. Ngithi thina singabahlali baseTsholotsho bakithi sihleli njalo ngasonke isikhathi sizibuza umbuzo engaphenduleki ukuthi kanti thina intuthuko sizaze siyithole makwenze njani njalo futhi kanti thina sikweyiphi i-level yeclass yokuphila emhlabeni wonalowo umhlaba okwamthwakazi ngoba eqinisweni ngendlela engibona ngayo asinakwa asinamanzi akulamadamu imigwaqo kayenziwa imigwaqo kona manje mawuthi uyabheka imigwaqo yethu nokukukula kona kwane kwakusenziwa kwakuyi grade igugula kusayenziwa kungamagodi godi kanti itarizo fakwa nini makwenze njani nalwana umgwaqo osuke Plumtree ubheke eTsholotsho siye Victoria Falls ngoba that road is a international road okufanele ukuthi ngabe kuthiwa ama-tourist ayahamba kuleya ndawo ethi ukuthuthukisa abantu bakuleya ndawo ngoba abantu ama-tourist ihamba laphayana kuyakufanele ukuthi abantu bakithi betholakale besuba nama-opportunities okuthengisa izinto ababenazo so but ngendlela engakhona ukuthi asinakwa thina njenge-government i-government isilahlela izandla isitshela ukuthi thina mhlawumbe asi-exist kwenye iplanethi asi-useless ngoba mhlawumbe asinazimoda ngabona besicela ukuthi khona lokhu kudlule imessage le ifundwe i-government akabe kwazi ukuthi sikhona siyazi-exista nathi siyayidinga intuthuko nathi siyayidinga imigwaqo letara njengakwezinye indawo hhayi ukuthi itara besiyibonela kwezinye indawo thina sike singelatara ngiyabonga
ngiyabingelela kwi-studio 7 ngenjabulo kuloo ndaba leyo umqondisi mole esihluphile liyawekela umqondisi mole ekhampeni abantu laba umvaleni
ngibingelele kubasakazi baka-studio 7 nabalandeli baka-studio 7 kanti bakithi indoda ekhulumayo le umoyo ngokuzala izala elibani mina abantu ngizothanda ukukhomenta kakhulu ukugqugquzela abafowethu abaselizweni nabangaphandle kwamazwe ukuthi bafowethu isikhathi yiso lesi okumele sisukume ngobuningi siyovotela ukusasa lethu bese ngigxila kakhulu kulabo abaphesheya kwamazwe ngithi bafowethu asisukumeni ngobuningi sidimandeni i-diaspora vote siregistreni sivote ukwenzela ukuthi sibuswe inkokheli nathi esisikhethele yona ngiyabonga
salibonani salibonani bakamthwakazi salibonani mahlabe zulu ngiyalibengelela lonke labaphethe istudio 7 mina engikhulumayo ngomfazi ompofu ngisuka enkayi kungizwisa ubuhlungu bangisizwa ngendaba le yokuqunywa kwelizwe phakathi iZimbabwe ngibona abayiphikisayo lindaba ngabantu abatsha kanti ihistory kabayifundanga yini bona abangizwa beyiphikisa lindaba le ngabantu okuzwakale ngani bathi bona abafunda abayesikolo but at the end of the day abafundanga lutho ihistory kabayazi angisuye mina owemthwakazi hayi mina ngizimele ngiseBotswana lapho engikhona ilizwe leZimbabwe kwavela kwaphambaniseka khona phana ngama-1980s ukungena kwamgabelo onkomo kwakufanele amadoda lokulowo lalowo ayekibo ayekwakhe ilizwe lelilahlanganiswa ngamakhiwa esehlule amandebele bathatha babahlanganisa amandebele ayewodwa ngapha emadebeleleni yikho kuthiwa kule Midlands amashona ayewodwa le emashoneni belenkosi yabo amashona khonale ngapha amandebele elenkosi yabo ngapha kwakuvele kungacelelwana kungahanjelwana ilizwe leli vele lalikabili kwakuhlezwi njalo thina sikhuluma ngehistory silandela ihistory hayi khona ukuphokuphikisa nje into ongaziyo bengithanda sibili ukuthi ke ngiyilandise kakhulu indaba abantu bayizwisi abalalela uStudio 7 manje ukuthi angithi sibanengi ufale sithi gaga kuma audio ukuze sinike abanye labo sizwe imbono yabo
sanimanani ngiyalibingelela lonke kuStudio 7 ngibingelele abasakazi bonke ngibingelele isizwe sakumthokazi sonke ngithi mahlabe zulu kuyabongeka ukuba sinomsakazo owakithi waletha izindaba zakithi ngendlela efanele yikho isikhalo enginazo yilesi sokuhlukunyezwa abantu beshoneni uma thina ekuhlukumezekeni kwethu sikhala ngenhlupho esinazo kuthiwa thina siyabandlulula kodwa bona bengabheki ubandlululo abalithwese phezu nakwesizwe sakomthwakazi uma lolu bandlululo lungekho kungani isizwe sakomthwakazi ilizwe selabuswa isizwe esiyi-1 for 41 years uma lolu bandlululo lungekho so kusho ukuthi thina kudala sibandlululwa sincindezelwa kungakho bahlala esihlalweni for 41 years. Ikoncenga abantu bakomthwakazi namhlanje izizwe zonke abakomthwakazi nyazazi. Nabo bonke abakhokheli abangaphansi kwabo MDC nabo zanu PF kuba siyeke ukusetshenziswa abantu bakithi. Asiphumeni entweni zamashona senze into engeyethu. Silandele upresident esesimphiwe uNkulunkulu, president on a vision. President His Excellency Mqondisi Moyo. Ubaba onguyosethuni ukuthi ezokhulula isizwe sako sakomthwakazi njengesizwe sakwa Israel. Asikhokhelele enkululweke. Yikho ngithi sonke asiphumeni senze okwakithi. Silandele imilayelo yakomthwakazi. Nansi inkululeko ifikile. Ngiyabonga abantu bakithi. Zethemba inkulumo yami izofundwa nami emsakazweni.
Studio 7 abalaleli, Studio 7 abasakazi, bonke nje. Sibathi phecephece ngamagama abo bonke, uNtungamili, uChris Gande, ubani bani, osithandekile Mhlanga, awu bantu libaninga ngeke sibe nelise lonke. Izizweni liqanjiwe lonke ukuthi liyabonga ngomsebenzi omuhle kangaka elisenzela wona. Namhlanje oze ngizitsho ngebizo. Ngilesicelo sali odi ukuthi noma kanjani, noma kanjani balwe. Bemfisa ukuthi angathi zifika njani ezindlebeni zezisebenzi zikahulumende eziphezulu. Kulohlupho endaweni esihlala kiyo. Indawo enhlala kuyonza iqhamba imguza iwadi ngu-11 kulokuganga okunye okwenzakala okumangalisayo. Abantu bathengisa iganga likahulumende bethengisela abantu ngama-8,000 rands. Iganga just iganga elingazange lifakwe lutho. 8,000 rands nxa bekhuluma bathi hayi ngabantu bezanu PF zizobhoost iphathi ukuthi kona izawina. Anguzwisisi ngoba abantu bezanu PF kathi iphathi ngeyabo. Obelief kawule labo malalibezi ukuthi bayisapoti iphathi. Abayisapoti ngokuphiwa ulutho, bayisapota ngekhanda kube ukuthi iphathi ngeyami lengayijoyina.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uhlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ethiwa yi-booster shot eyesithathu. Amankampani alungisa amajekiseni athi Johnson and Johnson le-Pfizer asephiwe imvumo yokuhlaba abantu abaphezu kweminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ijekiseni yesithathu. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa amathuba okuthelelwa igciwane le-coronavirus ikakhulu kulabo asebekhulile. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya, lapho esikhona e-Indiana lendawo eseduzane, isimo se-corona sibi. Sibi kodwa kasisibi njengakuqala. Ngiyabona ukuthi abantu abaningi sebahlatshwa. Abantu abaningi sebehlatshwa kokuthi lanxa usuthi usuthe wayibamba, ngiyabona iningi selisila lingazange liye esibhedlela. Kodwa kuyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ngoba kungaphinda kubuyele futhi sokuloku amagavena lama-mayor sebeya-up bebhekisa le ndaba ukuthi-ke ukuthi uthathwa amanyathelo okuvikela ukuthi lo mkhuhlane ungabuye umemetheke njengalokhu ya.
Abantu bayalandela na imigoqo yabezempilakahle yokugqoka ama-mask lokuqhelelana lokunye okunjalo?
Abantu abalandeli imigoqo kodwa so abanye lokho bengathemba ukuthi into leyo ikhona. Mhlawumbe abanye bathi ngezomba ngazwe, abanye bagijimisa ukuthi amalungelo abo labantu ababo ziyinto nje esingumphica isiyimpica badala akusazi ukuya phambili emuva. Kodwa-ke laba iningi labantu selahlatshwa futhi liyatshenisa ukuzama ukuzivikela. Kodwa nganxanye futhi kukhona abakhanya nje bengagcize qhakala mhlawumbe kaze losile. So asazi ukuthi kuyazala nkomona. Kodwa-ke sikhuleka ukuthi akusaze kube kubi njengalokhu yanoke seke sakubona. Ya, hayi yikho lokho-ke okungapha e-Indiana le Midwest nje engubonayo. Ya.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwele Melika. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Sokulokuphithizela kwamabandla ezombusazwe ikakhulu ibandla leZANU-PF phambilini kokhetho oluzayo. Umanisipala wakoBulawayo uthi uzaqhuba uhlelo lokudinga imbono yezakhamizi kudaba loluhlu lwendleko yakhe ibudget ngendlela zobulembu ngenxa yegciwane le-coronavirus. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.